njenge yocha sidabuke kakhulu ngokwenza kele egogwe namhla lapho intatheli izindaba ezine zihlaselwe ngamalunga acatshangelwa ukuthi ngawezana uPF kubikwa amalunga la ebezama ukuvimba umhlangano we Citizens Coalition for Change obukhona le acina esechaya le intatheli izindaba lezi intatheli izindaba lezi zilokhe zisegogwe asikafonelani kodwa lokho esijikelana imlayezo ama text ukhanya sebengcono oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila abesifazana abangamankazana amancane kakhulu bachayo umzimba wonke kodwa labo bayaphila bese kusithi oyedwa uTony Rutsito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo izinto esingazikhayelelanga elizweni elithi lona sele minyaka engamachumi lambili kazibuse ilizwe elithi liqakathekisa umbuso kaZulu lokho uhle utshengisele ukuthi akula kuqakathekisa kwakhona
kuyini eliza kwenza ngalolu daba ukubona ukuthi akwenzakali futhi
sikhangelele ukuthi amapholisa azadinga abophe amalunga la acatshangelwa ukuthi ngawezana uPF ibandla lezano PF ungatholakala ukuthi ngamalunga alo sikhangelele ukuthi bexolise labo bekhuthaze amapholisa ukuthi ebophe laba bantu
liphathisa ngani njengenhlanganiso ezinye intatheli izindaba eseziqondane lalokho
ukuqala esiza kwenza ukuhlala phansi le ntatheli izindaba lezi ababili ngamalunga eyoja and then abanye laba ngamalunga eZimbabwe Online Content Creators kodwa nje ngentathe izindaba sibamba ndawonye okunye esizakwenza ikuba khuthaza ukuthi behambe ku mental evaluation counseling sibili ngoba sesananzelela ukuthi intathe izindaba ezihlukunyezwa kaningi kaningi elizweni lethu aziyi kuma counseling la kulabantu esisebenza labo kuhlelo lolu abayabemele labo ukubanceda amagqwetha ama journalist asisebenza ndawonye njalo sizabona ngemva kokuhlala nabo sizo ukuthi bona bafunani ngoba thina esingabe sikufuna njengenhlanganiso nalokho abayebekufuna bona bezimele kungabe kuchiyena kodwa sizazama ngazo zonke indlela ukukhuluma labo ngenxa yokuthi iZimbabwe lizwe elingani lihlukumeza kakhulu intatheli izindaba inhlanganiso zonke ezintatheli izindaba zandise ukumela intatheli izindaba ezingamalunga azo le ntatheli izindaba eziyabe zizimele zodwa akulani ukuthi umuntu asikho member eyoja sihle siyeqe thina sithi hayi ngomnye wethu njengalokho esikwenzileyo uTonio Lotongai ngamalunga ezokho kodwa simalabo ngoba umsebenzi abawenzayo lathi yiwo siwenzayo ngelanga kusehlela mina lokhu labo yibo abazabe bephambili besola okuyabe kwenzakale kimi sifisa ukubona iZimbabwe Republic Police isebenza ngamandla isebenza ingena kwethuselwa idinga abantu laba abachaye intatheli izindaba lezi iphinda ibabophe njalo sikhayelele ukuthi izana uPF yona ngokwayo izakhuluma ngakho lokho ixolise ngakho lokho ngoba nxa kungamalungelo ayo siya kukhetho lika 2023 kuyabe kusoleka kakhulu siyabe sifuna labo betsho ukuthi lokho abakuthakazelele.